eZimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba awakhetha ukulandela iziqondiso zomthetho wokulondoloza impilo yeziphepheli owe-International Refugee Law. Kuleziphepheli ezingafika inkulungwane ezingamashumi amabili lantathu eZimbabwe njalo ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lasithupha zisetongogara Refugee Camp. Kuziphepheli lezi iningi lidabuka kwele Democratic Republic of Congo, abanye bavela eMozambique, Burundi laseRwanda. I-Studio 7 ikhulume nesinye isiphepheli esihlala kule inkampa, unkosikazi Naomi Mbuyi, okhonone ngokungaphathwa kuhle ngezinye iziphepheli ngoba engumfelwakazi.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo. Kule ndawo lapho abangixosha khona kuthi njalo akukho lula ukugcina abantwana abathathu ungumama ongelandoda.
Esinye njalo isiphepheli esikhulume le-Studio 7 eTongogara ngu-Evidence Hazikama Hayviriyamana, yena owazalelwa wakhulela kuleli njalo olenhlanganiso encedisa abanye abasakhulayo.
So you find in terms of the education part we have these refugees that are also dealing with it, the likes of
sibanika ulwazi phezu kokugcina kanye lokuqakatheka ukuya esikolo endaweni zokuzilibazisa ukuze bengatholakali entweni ezifana lokuthatha izidakamizwa kulemidlalo etshiyeneyo esilayo.
Ekhuluma emkhosini wanamuhla wokuthakazelela iziphepheli oqhutshelwe eTongogara Refugee Camp, umsekeli kamphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende kanye lokuhlala kuhle kukaZulu, unkosikazi Mercy Bima, uthe lanxa kulukhuni kwezomnotho uhulumende uzaqhubekela phambili ukusiza iziphepheli.
Sizaqhubekela phambili sinceda iziphepheli ukuze lazo zenelise ukwenza imisebenzi engaziphilisa ngcono. Lokhu kuhle ngoba ukuphumelela kwale misebenzi kuyaphucula njalo umumo womnotho welizwe lethu.
Uhulumende uphathisana lenhlanganiso ezibalisa eWorld Food Program, le-United Nations High Commissioner for Refugees kanye lamazwe agoqela eleCanada lele-Melika ukugcina iziphepheli ezisetongogara. Okhokhela inhlelo eziqhutshwa yinkampa yeTongogara, uMnumzana Johannes Mhlanga, ubonge usizo lukahulumende njalo wazisa ukuba kusukela kumaviki edluleyo uhulumende wenelisise ukuncedisa iziphepheli ukuthi zithole ingwalo zokuhambisa ezama-passports. UMnumzana Brian Masango, umlimisi osebenza nenhlanganiso yeWorld Vision esebenza leziphepheli zaseTongogara, ukhulume leStudio 7 phezu kohlelo lokulima kuthelezelwa oluqhutshwa iziphepheli lezi. Ngaphandle kokulima, iziphepheli ezihlala eTongogara Refugee Camp zilemisebenzi ebalisa ukweluka, ukuthunga, ukufuya imbuzi nengulube, njalo bakhona abalezitolo zokuthengisa impahla lokudla. Kulabanye abathi iziphepheli zilakho ukwengeza isikhwama sikahulumende esemali njengoba labo befuna ukuhlala impilo ehlelekileyo. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Methuseli Moyo, uthi kuqakathekile ukunceda iziphepheli.
Zimbabwe kwenzayo khonokho kuyinto enhle, kuzigcina abanye abantu abaziphepheli abavela kwamanye amazwe. Kuzamele-ke sithemba bancediswa ukuthi bathole ukufunda, bathole amathuba ukuthi basebenze, bathole amathuba ukuthi njalo benze ezamabhizinisi ezenotho ukuze baziphilise, ngoba umuntu phela usengaba yirefugee impilo yakhe yonke.
Ilanga le-World Refugee Day belithakazelelwa phansi kwendikimba yokuphathisa iziphepheli e-Solidarity with Refugees ngesikhiwa. Ngimele i-Studio 7 ngiseTongogara Refugee Camp eChipinge, nginguTobias Mudzingwa.